Ezindabeni zethu lamhlanje, uNkosana Moyo ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo uthi kasoze enze imhlangano kaZulu yokudinga amavoti. UNkosazana Vimbai Mshabuli uthi uzangena kukhetho oluzayo ezimele yedwa ngoBulawayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngodlakela osoluqhamuke eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Sizalethulela lezemidlalo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokukhankasela ukhetho oluzayo. Umongameli Robert Mugabe, uMnumzana Morgan Tsvangirai labanye sebeqalisile ukudinga amavoti kaZulu. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Ningakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.